ukuhlaziya ngamalungelo oluntu umnumzana esincube uthe kulinyathelo elihle elithathwa libutho uma sebefezile abakade bekujonyile. Evumelana loNcube umnumzana Mbuso Fuzwayo uthe kuyisenzo esihle njalo bakhangelele ukuba kube lokuthula ezweni.
Kuyinto enhle ngoba abantu bebengahlabisekanga ngoba abantu bayawesaba. So uma sebuyele kuyukuthi abuyela wonke kuzaba yinto enhle. Sesikhangelele ukuthi amapolisa lawo abe professional. Ngoba amatota abantu kodwa bengalahlukumezo njengamapolisa, amapolisa ayi-corrupt kakhulu.
Umlweli wenkululeko umnumzana Mathew Sibanda ukuthakazelele ukubuyela kwebutho enkambeni wakhuthaza ukuba lapho amapholisa eqala ukusebenza ababe lenhlonipho alandele imithetho hatshi ukumemethekisa obugwelegwele.
Ukubuyela kwamasotsha ezinkambeni kahle kahlupho lakho ngoba kade bekuphumele ukukulungisa amazwe okulungile, hhayi asilubona uhlupho okulungile ukuthi babuyele ezinkambeni. Okunye njalo ebese kuthanda ukuthi ma bebuyele ezinkambeni njalo kufanele ukuthi alawo amapholisa ngendlela kade sesenza ngayo engasayenzi njengabantu bomthetho sebesethi abantu izimali emgwaqweni nasezitaladeni zabo babaqondise babatshele ukuthi kumele bayesebenze ngomthetho oqondileyo elizwa ukuhlonipha abantu ezizalwane zasezimbabwe bengaziphathi bezihlukumeze ngathi abantu bokuze abaforeigners.
Isakhamuzi sePlumtree koMadlambuzi umnumzana Thamani Ncube uthe kuyisenzo esihle ukubuyela kwebutho ngoba bebesebelovalo ngenxa yembali yebutho abalayo emaNdebeleni.
Ukubuyela kwamasotsha lokhu esibona kusenziwa ebuyela emabharakini bona ngani singathi se-positive development egcwalisa khona lokhu akade bevelele kukhuluma ukuthi khona bona abahlosanga ukuthatha umbuso kumbe ukuhluthula umbuso kuRobert. So ngathi sibabona sebebuyela emabharakini usithi khona uhlelo lwabo kuba nomongameli omutsha ongase uRobert Mugabe kusho ukuthi khona soluphelile. Ngalo khona kuvele kungafanelanga ukuthi khona amasotsha akhanye egcwele indawo yonke khona kungenambi khona loku kuletha ukuthi khona izakamizi zingahlaliseki.
Olwela amalungelo esifazana unkosikazi Jenny Williams uthe kuhle ukubuyela kwebutho njalo kuqale izolo ethi kodwa bazasala belovalo kancane. Iningi labantu lithi ibutho lilalele iziqondiso abaziphiwayo bephuma enkambeni bethi yebo kungabe kube lomonakalo kodwa awufananga lowakwamanye amazwe bethi ibutho alihambe kuhle ngoba livele lingafuzanga ukuhlala loZulu kodwa bathi bengathathi isifundo esibi sokuthi umbuso uyahluthulwa mahlayana. Ngimele iStudio 7 wobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.